Endabeni zethu lamhlanje uhulumende uveza amabizo amankampani okuthiwa alemali ayithola eZimbabwe ayifaka okungekho emthethweni emabhanga kwamanye amazwe. Inhlanganiso yeZTU lezinye inhlanganiso ezizimele zodwa zithi zisekela unkosazana Jokozane Khuphe othi kasafuni ukumanyana lo mnumzana Nelson Chamisa okwelinye icele lebandla leli. Odokotela baqhubekela phambili bekhalala imisebenzi eZimbabwe. Lokhu sekwenze ukuthi abantu abagulayo baswele uncedo ezibhedlela zikahulumende. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sihlaziya ingxabangxoza ekubandla le-MDCT ngesikhathi unkosazana Jokozane Khuphe esithi kasafuni ukusebenza lo mnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe. Ku-Live Talk lamhla sihlolisisa ukudabuka phakathi kwebandla le-MDCT. Kuza kwenzakalani kubandla leli lingadabuka phakathi? Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930 15580 la ku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.